Ulabanye abantu eZimbabwe abathi ukuxoxozela phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joseph Biden okhanya enqobe kukhetho lukamongameli kubakhumbuza okwenziwa iZimbabwe Electoral Commission iyathula okwesikhathi eside ngempumelo yokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008. UTsvangirai wanqoba umgabe kodwa kazange enelise ukubumba uhulumende ngenxa yokusilela kwamavoti afunakalayo. Bathi ukukhonona kukaTrump othi waxilwa nguBiden labanye bakhe kuveza ukuba abantu banamathela ezikhundleni loba uZulu esekhethe amfunayo kwezombusazwe. UTrump lokhe etshaya phansi ngenduku esithi uza kuqula impumelo yokhetho lolu athi lwatshontshwa libandla lamademokrats elabantu abaningi abavota ngeposo njengenhlala yenza. Amademokrats athi selidume ledlula. Baningi abantu kwele Zimbabwe abathi lokhu kubakhumbuza umnyaka ka-2008. Omunye wabo umnumzana Adrian Phiri ohlala eWange esabelweni nesematerial North othi uTrump kumele avume ukuba unqotshwe nguBiden.
Ngibona kungumkhuba ongekho right, especially ma sikhangela e-America lelizwe esilihloniphayo ikakhulu endaweni zedemokhrasi, ukubana abangeke ngalezi minyaka ka-2020 asobantu abafuze bebonakale besesesigabeni esinjengalesi. Ngakho ngithi silokuningi kathi sikhangelele ukukufunda e-America, siyakwazi ubana nxa bevota konke okwenzakalayo kuyabe ku-free, ukhetho lwakhona luba free and fair.
Umnumzana Clifford Dlovu ohlala ezimdabule eNyamandlovu uthi kuyamangalisa okwenzakala eMelika.
So which means into babayisolela ubaba uRobert Mugabe sisayazi makunje iAmerika sonke sikhangelele kuyo ukuthi iye kumele sibonele kuyo labaphathi bethu bebonele kuyo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Thindo Dlovu ohlala eNgwaladi esabelweni seMathebeleland North.
Ukhetho lwe-America lube yisibonelo esikhulu kulele le-Afrika, ngoba njengalapha eZimbabwe sifunde ukuthi khona uma uyi-ruling party, uma kuthiwa kule ruling party, leyo ruling party akutsho ukuthi khona ngoba lo khetho yiyo esizathatha amandla ejudiciary awokomthethwandaba uma sokudingisisa ukuthi ukhetho luhambe njani. Ngoba aluba e-America bekuhamba njengeZimbabwe le-Afrika lapha, umthethwandaba ubungekho ukutsho ukuthi khona uTrump elahle izindaba zakhe akade ezifake kumthethwandaba. Kodwa-ke sibona into e-America abalandaba ukuthi i-ruling party loba ngubani balandela umthetho. Lokho esike sambona sawubona le Malawi uphose ufana le-America, ukuthi umthethwandaba awulandeli i-ruling party, ulandela izifiso zabantu, ulandela kuphela umthetho abawubekelwayo njengomthethwandaba bengela hlangothi abalusekelayo. Siyakubonga lokho okwenzakala e-America. Sithi asikukhangeleni, sikulandele lathi, sikwanise ukuthi lathi kungaba lokhetho, kungaba lokungazwani nxa kulokhetho, umthethwandaba usebenze ungasekeli umhlangothi.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi kusobala ukuba ukhetho lwe-Melika lwenziwa ngemfanelo.
Ukhetho lwe-Melika lwalukhululeke kakhulu kakhulu. Okunjengokuthi le ndoda yayizama ukuyalela khona, hayi yayiyindoda yayizama, kodwa hayi lwalukhululeke lwaluluhle kakhulu. Sesimelele nale indoda engena embusweni kubana sizwe ukuthi yona izayenza njani. Njalo iyajabulisa kakhulu ngoba ukhethe omama baba baningi ezikhundleni. Iphinde yakhetha futhi abantu abalombono abahlale kakhulu ezikhundleni, abasebenzeke kakhulu ehulumende ebibusa leyo. Besifisile ukuthi aluba kwenzakala labazwe e-Afrika lawabona ukuthi khona ukhetho lunjani. Bengabuyalela ezikhundleni, odliwe yaphumi, odliwe yaphumi, ukuze sibone ukuthi ilizwe labe liqhubeka lesiyanga, ngoba kathesi e-Afrika abazwe abaningi angadliwa obusayo vele akaphuphi uyalela khona.
UBiden uselungiselela ukungena esikhundleni loba uTrump efunga esithi lokhu ngeke kwenzakale esaphila. Usicele ukuba kubalwe kutsha amavoti esabelweni seGeorgia njalo izolokusihlwa uxoxisane labanye abalandeli bebandla lama-Republicans abahlala ePennsylvania lapho wazama ukuguqula impumela yokhetho. Uzama njalo ukwenza okufanayo e-Arizona le-Michigan. Ababona ngokwenzakalayo bathi usephelelwe ngumphako. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.